Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Fuga njani mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngolwesibili mhla ka 9 kuNhlolanja 2021 ngontungamile inkomo endabeni zekuseni lamhlanje.
Umnumzana uShaba singathi yindoda ekhulele kuhulumende, yindoda esebenze lohulumende okomnyaka engathi kusukela ngo-1981.
Umongameli Mnangagwa segcwalise izikhala ezijiywe ngabaphathintambo bakhe abathathu ababulawe ngomkhuhlane we-coronavirus ngenyanga edluleyo.
Uyatshengisela-ke ukuthi libandla elinguntando kayiphikiswa-ke libandla njalo elingahloniphi kunye lezinqumo zalo elizenzayo.
Ibandla le-ZANU-PF lisolwa ngabaningi ngokwenza umhlangano walo we-Politburo khona kungavunyelwa imihlangano ngenxa yomkhuhlane we-coronavirus. Ukuthoniswa kwecala lokutshotshozela uDlakela eletheswa owayengumongameli weMelika uMnumzana Donald Trump kuqala namuhla. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Kubhubhe abantu abalitshumi lantathu 13 nge-COVID-19 eZimbabwe izolo, njalo kwatholakala abalikhulu lasithupha 106 belo mkhuhlane lo. Lokhu kukhweze inani lasebebanjwe i-coronavirus kuleli laya kunkulungwane ezedlula amatshumi amathathu lane 34,658. Asebebhubhile bona bakhwele baya kunkulungwane elamakhulu edlula amathathu 1,339. Inani lababanjwa lomkhuhlane kanye labalahlekelwa zimpilo kulezi nsuku liyehla nxa kuqathaniswa lakumaviki edluleyo. Ezwekazi le-Afrika, umkhuhlane lo usuhlasele abantu abedlula izigidi ezintathu 3.6 million, njalo wabulala abazinkulungwane phose ezilikhulu 95,142. Emhlabeni jikelele usuhlasele abangu 106 million, njalo wabulala abangu 2.3 million, ngokutsho kweJohns Hopkins University. Umongameli Emmerson Mnangagwa segcwalise izikhala ezichiywe ngabaphathintambo bakhe abathathu ababulawe ngomkhuhlane we-COVID-19 ngenyanga edluleyo. Umnangagwa wazise izolo ukuthi obe ngumeli wakuleli kumanyano we-United Nations uMnumzana Frederick Shaba usengumphathintambo obona ngobudlelwano beZimbabwe lamanye amazwe okuyisikhundla esithiywe nguMnumzana Sibusiso Moyo. UShaba wake watholakala elecala kudaba lwenkohlakalo yokuthengiswa kwezimota iziphathamandla zikahulumente iWillowgate scandal ngomnyaka ka-1988. Wagwetshelwa ukuhlala entolongweni okwenyanga eziyisishiyagalolunye, kodwa kazange apike ngoba umongameli Robert Mugabe waphanga wamxolela. Ongene kusikhundla sogatsha lwezokuhambisa olwe-transport sona esichiywe ngumnumzana Joel Matiza, ngumnumzana Felix Tapiwa Mona ongumeli weChikomba Central edale lephalamende. Omela iChimanimani West kudale linye, unkosikazi Nokuthula Matsikenyere usengumphathintambo obona ngokwenzakala esigabeni seManicaland. Isikhundla lesi sithiwe ngunkosikazi Ellen Gwaradzimba. Owake waba intatheli zindaba njalo engumeli wemakonde ePhalamende umnumzana Kindness Paradza yena ukhethwe ukuba ngumsekeli kamphathi ntambo obona ngokwethulwa kwemibiko okuyisikhundla esachiywa ngumnumzana Energy Mutodi ezexotshwe ngumnangakwa. Umeli weBait Bridge ePhalamende unkosikazi Ruth Mavunga Maboyi yena ukhethwe ukuba ngumsekeli kamphathi ntambo wendaba zasekhaya. Obephethe lesi sikhundla umnumzana Mike Madiro omela iMtare North yedale lePhalamende ukhethwe ukuba ngumsekeli kamphathi ntambo ogatsha lweTransport. Ukukhethwa kwabantu laba kwamukelwe ngemibono etshiyeneyo, abanye bekuncoma kodwa abanye besithi akula nguquko abazalayo. UChris Gande weStudio 7 uxoxelo cubungula izombusazwe umnumzana Mqondobazi Magunya.
Indikimba yendaba mayingabi sekuthini into yenziwe nguPresident iqondile kumbe kayiqondanga, ngoba nxa silandela iConstitution yeZimbabwe iqondile indlela akwenze ngayo. Kodwa ke iproblem esuke ibe khona isekuthini abantu abayibona abakhethiweyo kusobala ukuthi abantu balokukhonona ikakhulu ngomnumzana uShaba Frederick Shaba. Ndiqinisa lokuthi abanengi liyamkhumbula uShaba ngesikhathi seWillowville scandal. Abanye njalo into eza simkhumbule kakhulu uShaba yokuthi imdabuko wakhe, imvelaphi yakhe, ngumuntu esimbiza ngesikhiwa sithi igugurawundist, ngomunye wabantu abayibona ababemqoka kwekukhuthazeni ukuthi isizwe samaNdebele kumele sitshabalale. Ngaleso sizathu ngiliqinisa lokuthi baqondile abantu nxa kukhanya sengathi iappointment kaFrederick Shaba kabayemuki and ngaphezu kwakho konke isikhundla akade siphiwa ngumuntu phose esidentifya laye njengomuntu wakithi, kodwa ke sesisiyaphiwa uFrederick Shaba. Sokuthi ngakuthiwa lapho kuphume khona uSibusiso bambe badinga uThemba obakhambe badinga uJizanani ukwenzela ukuthi abantu bezizwe ukuthi hayi uphumile undoda wakithi utshonile, kodwa hayi ukhona omunye wakithi omreplesileyo. Yikho lapho embona kule problem khona. Kodwa kokunye nxa sisikhangela ukuthi kambe uFrederick Shaba isikhundla nesi usilungele yini, engingakutsho ngamafitshane ukuthi hayi isikhundla usilungele uFrederick Shaba, sesikhangela ngeexperience yakhe.
Nxa sikhangele kusikhundla sikamsekeli kamphathi ntambo wezembiko, siyabona ukubana kufakwe umnumzana Kindness Paradza wayintatheli zindaba. Ubona ungani yena ungcono na ukukhethwa kwakhe nxa ukhangela abanye abakhethiwe?
Iqinisa kande yokuthi impendulo kangilayo njengoba nje lawe ungeke wabalayo. Okwazakalayo yokuthi yena uKindness Paradza siyazi ukuthi beyintatheli, kodwa siyakwazi imgceke ukuthi ngabantu bezano. Ngakho ke ngalelo ulelungelo lokuthi umnangagwa angamkhetha amfake kuhulumende wakhe wezano. Okwesibili, uKindness Paradza ngumuntu ovele ongumember of parliament. Nxa eyimember of parliament kungakhathalekile ukuthi ungene njani eParliament, upresident ulelungelo lokuthi ngamkhetha ukuthi amenze uminista. Ekuthini ngumuntu kambe osilungeleyo na leso sikhundla, okusalayo yokuthi ukhona okumqoka ngaleso sikhundla uzakwenelisa na uKindness Paradza. Yikho kumele sizibuze khona.
Umnumzana Mqondobazi Magunya uhlaziya ezombusazwe. Sixoxe lomunye njalo ohlaziya ezombusazwe oyisiphathamandla senhlanganiso yeCenter for Public Policy umnumzana Mfundo Mlilo.
Umnumzana uShaba singathi yindoda ekhulele kuhulumende, yindoda esebenze lohulumende okomnyaka engathi kusukela ngo-1981 kuze kufike kathesi, yindoda ekade isebenza ezikhundleni ezishiyeneyo ezikahulumende. Ngakho ke mbona ngathiwa umuntu owaziyo umsebenzi wakhe, seke wasebenza e-United Nations. So indaba ze-foreign affairs kayisizondaba aziphumputhayo, indaba azizwisisayo kakhulu ngoba usesebenze kakhulu ekuhulumende. Singamuthi ngumuntu ongaba yi-career diplomat. Kodwa kumqoka okumele sibe kwazi ukuthi i-foreign policy yelizwe ngalizwe kayibekwa ngumuntu oyedwa. Ngathi uminister we-foreign affairs angaba yi-champion ye-foreign affairs, kodwa uhulumende munye ngamunye nguye o-decide, kumbe nguye ongathi obekayo umthetho weli
lizwe ukuthi i-foreign affairs yabo kumele ihambe njani. Usibusiso Moyo yindoda ebe ilamandla kakhulu kuhulumende, njalo yindoda ekade ikwanisa ukuthi umsebenzi wayo iqhubele uye phambili, ngoba ilizwe leZimbabwe yilizwe esingathi amabutho eZimbabwe ale influence eningi kakhulu. So nxa ungaveli ngathi kuhistory yesibutho kuba nzima kakhulu ukuthi amahitiza kumbe ingqondo yakho ilalele kakhulu ngohulumende. Kodwa silethemba ukuthi lundodo ongenile ngundodo owaziyo umsebenzi wakhe. Udubo nje ukuthi uhulumende weZimbabwe ngathi abebutho yibo abaza decide ukuthi iZimbabwe kumele iye phambili njani. So mina ngibona ngathi abantu akumelanga bagijime kakhulu bathabela ukuthi sokungena umuntu ochiyene, ngoba uhulumende uyazidecide ukuthi i-foreign policy yakhe kumele ihambe kanjani.
Ngokubona kwakho Mlilo, ukuyini okumele kwenziwe ukuze kube lobudlelwano obuhle phakathi kweZimbabwe lamanye amazwe ikakhulu angentshonalanga?
Kumele ukuthi uhulumende alandele lokho esingathi international standards ze re-engagement. Lokho kutsho ukuthi kulendo zama human rights okumqoka konapho indaba ze property rights, ngoba siyabona ukuthi uhulumende weZimbabwe esikhathini esiningi indaba ze property rights gazilandela kuhle. Kube lalokho ukuthi nxa abantu bedemonstrator kumbe nxa abantu betshengisele elizweni bayachaywa, bayabotshwa. Sisakhala kathi kulama MP amaningi ayo opposition asemajele, abanye basemakhodi. So kunenga kakhulu okwenzakalayo elizweni okwenza ukuthi umumo kwesizwe kumbe ngathi nxa ezinye izizwe zisikhangela, sizibona njengohulumende ohlukumeza abantu, ohlukumeza ama-citizens. So uhulumende okumqoka kumele alandele lokho esingathi ngama-human rights, njalo abeselandela lokho esingathi i-property rights. Lokho yikho esingathi yi-baseline.
Umnumzana Mfundo Mlilo ucubungula ezombusazwe njalo ugokela inhlanganiso ye-Center for Public Policy.
Yebo yebo yebo, mthwakazi omuhle Zimbabwe omuhle, siyalinxusa kuhlelo lwabatsha olwe The Connection esilethulela maviki yonke ngolwesibili. Namhla kuhlelo sixoxa labatsha ngokusetshenziswa kwemithi lendlela zendulo ukwehlisa inhlungu kulo ozithola esehlaselwe yi-coronavirus okwenziwa ngabantu eZimbabwe. Sikhangela njalo okwenzakala kwezemfundo phansi komumo we-level 4 COVID-19 lockdown. Zulukandaba lingakhuthwa ilolu hlelo lilami uMikeove ngo-8 ntambama.
Ivandla lezanu PF selisolwe kakhulu ngabantu abanengi ngokwenza umhlangano walo wedale elimqoka elePolitbureau khona kungavunyelwa imihlangano elizweni ngenxa yomkhuhlane weCOVID-19. Isikhulumeli saleli bandla umnumzana Simon Khaya Moyo wazise izolo ukuthi baza kwenzela lomhlangano emahofisini ezanu PF eHarare kusasa ngehola lechumi ekuseni. Ibandla leli lilahlekelwe iziphathamandla ezigoqela abaphathintambo bakahulumente ngenxa yomkhuhlane we-coronavirus ngenyanga edluleyo. Amabandla aphikisayo athi umhlangano we-ZANU-PF lo uveza sobala ukuthi ibandla leli alihloniphi imigoqo efakiweyo ngenjongo yokwenqabela ukumemetheka kwe-coronavirus. Sixoxele lunga le-MDC Alliance umnumzana Edwin Ndlovu.
Kuyadanisa, kuyethusa ukuthi kubonakale ngalesi sikhathi esinzima kule lockdown khona abantu abangavunyelwa khona ukuya emsebenzini, amakhampani angavunyelwa khona ukusebenza, inhlanganiso zonke ezingavunyelwa khona ukwenza imihlangano. Kodwa kubonakale izanu PF Politburo bebizelana emhlanganweni ukuthi bona bayehlangana benze umhlangano ngolwesithathu emahofisi nabo, bengasebenzisi oZoom, bangasebenzisi oSkype, bangasebenzisi nje yonke i-social media ekhona, kodwa besiyahlangana manqamu bekhangelene. Kuyinto edanisayo kakhulu. Kulapho-ke abathelelana khona-ke imikhuhlane, kulapho-ke imikhuhlane eyanda khona ngoba behlangene bona. Okwesibili njalo, uZulu weZimbabwe uyethu uyathuka uthi kati yena uyalelwa ke ukusebenza kodwa ke abezana uphefu besenza umhlangano ukuthi ukuthi into abayekhulumayo kayisiyo ke abayenzayo yikho ke uZulu ke uzagcinise engasalandeli ke izixwayiso lezinqumo ezikhona ezokwanqabela ke lo mkhuhlane weCOVID-19
Ngokuhlangana ilizwe livaliwe njalo amanye amabandla loZulu jikelele bengavunyelwa ukuhlangana mbiko bani ibandla lezanu PF eliwuthumela ebantwini lapha
Kuyatshengisela uZulu wonke jikelele ukuthi ke ibandla lezanu PF kasobandla elilandela ke umthetho kalisilobandla elilandela ke intando kaZulu libandla ke eliphila ke ngokanyavu lisenza ke intando yalo eliphikisana lomthetho yabukhona ikanti njalo elikuchoyo lelo bandla kayisikho elikulandelayo ngoba siyakhangela ukuthi amafemu avaliwe abantu kabasebenzi imhlangano yenziwa kodwa bona ke eyabo ke imhlangano beyayenza ngesikhathi sabo siyakhangela ukuthi ama by election bavalile siyakhangela ukuthi amanye amabandla ezombusazo ayenzi ke imhlangano ngaphandle nxa isenza ke ku social media yakubo Zoom ke la kubo Skype kodwa bona ke bahlangana kuyatshengisela ke ukuthi libandla elinguntando kayiphikiswa ke libandla njalo elingahloniphi kunye lezinqumo zalo elizenzayo libandla elinganakekeli uZulu ngempilo yakhe ngoba sakubona kusenzakala ke ngoDisemba ke la ngoJanuary lapho ke ababesenza khona ke amaparty amaparty ayiwagcina ke senza ke ukuthi iCOVID-19 le imemetheke kakhulu bona ke begula kakhulu amaminista ke abanye besichiya ke lezinye iziphatha amandla zikahulumende kabafundi kajenze ukuthi ngabantu ke abangafundiyo ngalokhu ke isenzo abasenzayo ke ngoDisemba la ngoJanuary besenza amaparty baqhubeka ke besenza ke imhlangano ke bangahloniphi ke izinqumo ze World Health Organization kanti lezi nqumo ke abazenzela zona yikho ke kwenza ke ukuthi uZulu ke angabahloniphi kusasa angalandeli ke izinqumo ke eziyabe zifakiwe ngoba kukhanya ukuthi lezo zinqumo ke zifakelwa abanye sibona bezana uPF azibathinti
umnumzana Edwin Ndlovu ngoyebandla leMDC Alliance kasenelisanga ukukhuluma lesikhulumeli sezana uPF umnumzana Simon Kayamo yo Selikubonile na okusemaphephandabeni namuhla. Iphephandaba leHerald lithi ibandla lezanu PF lizimisele ukulwisana lenkohlakalo enziwa ngabantu abathengisa umhlabathi ngaphandle komthetho. Iphephandaba leChronicle lithi amapolisa asisebenzisa amabhiza lezinja ekulondolozeni imigoqo yokwenqabela ukumemetheka kweCOVID-19. Soku isikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho iloba yini okusenhliziyweni zenu.
Angibulise msakazi, ngibuye ngibulise laba lezizwalane zeZimbabwe kanye umhlaba wonke olaleleyo kulesi sikhathi igama uBK umfuka Mahadane phuma le enkanye yilana nje eSouth Africa inxa yombuso weZANU PF ehlulekayo manje sengize ngikhulile abantwana bami manje sebeze bekhulile akulanto etshintshayo eZimbabwe hayi siyacela bakithi ukuthi amazwi wonke asemhlabeni bakithi akakhalele kanye lati bakithi maybe ngingazwakala ngoba kunini abantu beZimbabwe bekhala kodwa abazwakali ukukhala kwaba kuzwakala ali basicindezela masikhala babuye bejike bona bethi bona umbuso uright akula kuhlukuluzwa ngale ekhaya akula kuhlukuluzwa abantu behlukuluzwa kangaka awu nkosi yami abazweli kwalani ngikati bona abantu abanjani bakithi ngosathane mhlobo bani nkosi yami sorry for ukubabiza ngale ndlela kodwa ngendlela abenza ngakhona uyabona ukuthi laba ngamathakati abathathi bokugcina engakwazi ukuthi ngababiza ngithini ngoba abalazwelo bona izilongo beright lemdeni yabo zabo yonke into iride kubo kuride bancindezela abanye abantu abaswelayo abantu abahluphekayo mabe khala ekhala ngokwenzakala ekhaya bathi abantu ubazenzisa isimo siride yini kodwa yona leyo ngemva kweminyaka emingaka abantu bekhala ngombuso weZANU-PF bona bethi kuride hayi ngibuhlungu kabi ngokuzwa labantu abakhuluma ngalendlela ngoba bona bethola isinkwa leso abasithola mihla ngamalanga kona kuZANU-PF umbuso wabo lo hayi udodi lo ngiyabonga umsakazi uBK Mahadana
Salubonani basakazi beStudio 7 ngingajabula kakhulu nxa iaudio yami lami ingasakazwa lapha mina basakazi ngukhethwe bebe ngikhuluma ngiseGaborone bengicelani ukubuza ukuthi iBritain yebo siyayibona ifakele iziphathamandla zikahulumende izitheziso ama-sanctions so mina ngicelani ukubuza ukuthi kathi njengoba kusukela iZANU ithatha ilizwe akula sikhathi iZANU yake yangephula ilungelo labantu umbhuqazwe utshayile babulawa njengempukana amaNdebele kuhlinzwa omama abazithweleyo abantu bephoselwa emgodini bephila ayizange yasukuma iBritain kuyini asebekwenzile okuyikhono okwenza kubanyikinye ngale Britain osekumangalisa into yeBritain ngicelani siyikhangele ngelinye futhi ilihlo siyayibona iBritain iqala ukusukuma ngemva kwendaba yomhlabathi before indaba yomhlabathi asizange siyibone thini iBritain izokhuluma ngokwephulwa kwelungelo lobantu yebo iZANU uvele ibile phula ilungelo from ilanga lokuqala babulala abantu lamanje iUnited Nations ayikunanzeleli esingathi ikukurecognize ukuthi iGugurawind yayiyigenocide kwenziwa yini khonokho ukuthi yona iBritain iyisuper power yehluleke ukurecognize umbhuqazwe njengegenocide yiwo umbuzo wami basakazi ngingajabula kakhulu ukuba iaudio yami leyi izwakale nayo
Salbonani emsakazweni lunjani khona ngapha ekhaya ngifuna ngisegoli ngicela usizo emsakazweni igama lami ngusimanga liphi Ncube wasekhezi ngahlangana nobhuti ngo 1984 85 sanyamalelana so masinyamalelane ngo 85 nganginomntwana ona 3 months uyise wahamba uyise wayengwasegweru ngangakaze ngiye kibo so sasihlala kobulawayo ngihlala eHillside mina ngihlala eLuveve 5 ngihlala kunosisi wami wayenyamalela wahamba kibo engazange watsho ukuthi siyahamba kibo ngingakwazi ngasala nomntwana ongumfana manzele nomntana akhe ongumfana omunye wayehambelayo wayengathi uyisidalwa mayehambe nalo mntwana zange saphinda sakhontakthana kuze kube yanamhlanje lowo mntwana akhe ongumfana uyangisokolisa kakhulu engisokolisa usefuna abakibo angikwazi nokuthi ngingabafuna phi ma efuna abakibo angikwazi ukuthi ngizobafuna phi so bengicela usizo lingifunise uJohn Sibanda owayengwasegwekhu mina igama lami ngingusimanga liphi Ncube wasekhezi ngahamba noHebit mntana kwayene 3 months uHebit so uma kukhona mhlawumbe abakibo abezwayo or yena usaphila nje besikhathi sisesside kangaka sagcinana ngo-1985 or usaphila ma izihlobo zakhe zisizwa ngicela lingisize ngoba ngenzela umntwana ufuna ukuthola abakibo kunzima empilweni yakhe so nani bomsakazi ngicela lingincedise lingifunise mali imtholile oro othuni uyazi abakibo oro unendlela angifonele kuyena le inamba yami eku WhatsApp oro angiwhatsappele kuyena le inamba
Inombolo zikaSimanga Liphi Ncube ngeza kwele South Africa njalo zithi +277 33 111 990 ngiyaphinda njalo +277 33 111 990 lingasiza abamaziyo uyise wendodana yakhe. Lawe mlaleli, uvunyelwe ukusithumela umlayezo wakho nge-WhatsApp unombolo ezithi 001 202 465 0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. Umongameli weMalawi uthi ilizwe lakhe liyaphambili ngokuthenga umuthi wokwelapha iCoronavirus kunkampani ye-AstraZeneca, lanxa nje kutholakale ukuthi umuthi lo awuwelaphi ngokupheleleyo umkhakha we-COVID-19 omutsha osutholakele kwele South Africa. Abamabandla aphikisayo kwele Somalia bathi abaseyikunanza umnumzana Mohamed Abdullahi Farmajo njengomongameli walelo lizwe kulandela ukuphela kwesikhathi sombuso wakhe esivunyelwa ngumthetho izolo. Singene kudaba oluphathelane leMelika. Ukuthonisiswa kukamnumzana Donald Trump lidale leSenethi kuyaqala namuhla. UTrump wetheswa icala lokuphehla udlakela olwabangela ukufa kwabantu abahlanu edale lephalamende ngesikhathi ezama ukwalela embusweni kulandela ukunqotshwa kwakhe ngumongameli Joe Biden ngozibandlela. Kodwa ukufunyanwa kwakhe elecala kukhanya kuzahlupha ngoba abebandla lakhe lama-Republicans bathi kabasoze bakuvumele lokhu. Sixoxele ohlaziya ezombusazwe umnumzana Dan Moyo.
Inkinga ngale ndaba ye-impeachment ka-Trump ukuthi kufunakala i-2/3 majority, so kusho ukuthi ama-democrats kumele athole abantu abambalwa. Last ngi-checka ngangizwe kuthiwa kufunakala at least ama-senators angu-17 from ama-republican ukuthi avotele ama-democrats. So far bakhona abangathi bayathembisa kuma-republican kodwa balutshwane kakhulu. So because of that kungenzeka ukuthi uTrump bangakhona ukuthi bam-impeache. Okubalulekileyo kodwa ngokubona kwami yikuthi iprocess kumele yenziwe, ngoba umuntu uma yenza icala kumele ethese icala leli. Angiboni ukuthi into e-right ukuthi ama-democrats aphombe ukumyekela just because besithi abasoze bawina ivote yokum-impeacha. I think kumele basende i-message even la kubo president abazobuya in future ukuthi babekwazi ukuthi umthetho uyalandelwa. I-America ilizwe le-rule of law.
Alubana ethe wafunyanwa yiSenethi engelacala, ubona lokho kumupha umdlandla yini? Sigcine simbona encintisa emele ama-Republicans kukhetho oluzayo.
Ye, mase siyeqinisweni kuzomnika umdlandla, ngoba anyone oyabe etheswe icala ma etholakala ukuthi akagwetshwanga kumnikeza amandla okuthi ma esesiyakhuluma labantu bakhe abatshele ukuthi hayi beku ngenye witch hunting, ngenye hoax. And siyazi uvele unabalandeli abaningi uTrump, ngoba wavotelwa wabhitha i-record yamavoti awathola ngo-2016. So i-impeachment le mangaqhubekelanga phambili ingagwetshwanga kuzomnika umdlandla wokubuyela atshela abantu bakude. Ainti ngalitshela ukuthi vele konke lokhu ngamanga abantu laba bazama ukungidistroya ngoba befuna ukudistroya lina elangivotelayo.
Umnumzana Dan Moyo uhlaziya ezombusazwe. Sikhangele ebezihamba phambili. Umongameli Emmerson Mnangagwa segcwalise izikhala ezithiwe ngabaphathintambo bakhe abathathu ababulawe ngomkhuhlane we-COVID-19 ngenyanga edluleyo. Ibandla leZANU-PF lisolwa ngabanengi ngokwenza umhlangano walo wePolitbureau khona kungavunyelwa imihlangano ngenxa yomkhuhlane we-COVID-19. Ukuthoniswa kwecala lokutshotshozela udlakela eletheswa owayengumongameli weMelika umnumzana Donald Trump kuzaqala namuhla. kubhubhe abantu abalitshumi lantathu nge-COVID-19 eZimbabwe izolo, njalo kwatholakala abalikhulu lasithupha belomkhuhlane lo. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo-6:30. Olivalelisayo nguNtungameli Nkomo.